Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhlaka 17 Mpandula 2022. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, izigebengu ebezihlomile zikhombele abantu ngemibhobho kwenye inkampani eFidelity Building koBulawayo namuhla zatshontsha imali ephezu kwe-$6,000. Umongameli wakweli South Africa, umnumzana Cyril Ramaphosa, ucele umongameli weMelika, umnumzana Joe Biden, ukuthi esule izijeziso athi zeteswa iZimbabwe yiMelika. Kudaba lokuzilibazisa namuhla, sihamba leqembu leDubu the Warriors. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulezi gebengu ebezihlomile ezingene kwenye inkampani eFidelity Building koBulawayo emini namuhla zakhombela abantu ngemibhobho qede zantshontsha imali edlula inkulungwane zamadola eMelika eziyisithupha $6,270 kanye lenkulungwane ezinhlanu zamadola akwele South Africa i-R5,000. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uthi inkampani le iqhuba umsebenzi wokuthuthukisa abesifazana lokwamukela imali ethunyezelwa izihlobo nguZulu. Kodwa kayiqambanga ngegama lenkampani. UNyathi uthi amapholisa asaphenya. Kunsukwana ezedluleyo, izigebengu ebezihlomile zintshontshe njalo ebhanga leCBZ koBulawayo. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Thembelani Dube.
Okokuqala siyakunanzelela ukuthi okwenzakale namhlanje eFidelity lokwenzakale emalanga adlulileyo eCBZ eku-5 Street leyana. Sokutshengisa sobala ukuthi ubudlova sobuvamile koBulawayo. Okungaba-ke izimbangela zalokho mhlawumbe singaletha ukuthi abantu abaningi kade mhlawumbe bakwamanye amazwe agoqelwa South Africa lakokuthiwa lakwezinye indawo mhlawumbe kade besenza bona lowo ubudlova sebebuyile edolobheni lakoBulawayo. Phinde futhi kube yisizathu sokuthi iningi labantu umkhono weZimbabwe kawumawo siyantengantenga iningi labantu kalisebenzi. Ngakho-ke kuzafica ukuthi iningi yilo selisenza khonokho ukuthi bagcine bezame ukudinga ukuziphilisa ngobudlova bona lokhu.
Amapholisa ungathi aphatha kuhle yini udaba lokulwisana lobugebenga obunje ngoba siyabona zigila nje imkhuba nsuku zonke izigebengu lezi kungabi indaba zalutho.
Esikunazela ukuthi lawo amapholisa kukhanya adonsa inyawo mhlawumbe kungaba yikuthi engxeka abathabanga labo ngendlela abasebenza ngayo kumbe mhlawumbe impahla abangazisebenzisa ziyasilela ngoba sikhanyela ukuthi nxa kubika ukuthi kulo muntu ogqekezayo kumbe kulezi gebengu ezithile endaweni ethile kukhanyela ukuthi amapholisa agcwala athi chithisana indawo yonke. Kodwa kuzafika ukuthi esikhathini esiningi baya bekhalanga ukuthi abalazimota baya bekhalanga ukuthi balutshwana bayasilela. So sibona ngantu ayikho kusuka kube yimbangela. Nxa sikhangela-ke okwenzakale namhlanje zafika ukuthi abantu abaningi bekhangela ukuthi ngabe kukwamanye amazwe kumbe ngabe lilizwe elinye lingasilo Zimbabwe mhlawumbe ukuzabona sokugcwala ama-helicopter phezulu esememezela esefisha ukuthi laba abaphakathi lapho kabasarendi baze bababambe. Kodwa-ke esesikunanzele kumbe esesikuzwile ukuthi hhayi vele athe fika amapholisa kumbe mhlawumbe lezo zigebe ngabe seziphumile ngoba kukhanya sebechithekile labo okwanamhlanje lo kadumele banjani kadumele bababambe. Kodwa-ke siyakunanzelela kakhulu ukuthi kungenzeka ukuthi badonse inyawo kubangelwa mhlawumbe ukuthi impahla okumele bazisebenzise lezo zimpahla ziyasilela kakhulu.
Ubungaqhubeka bunje kumbe budlondlobale ubugebenga lobu elakusasa leZimbabwe ulibona limi njani?
idolobho kumbe sithi ilizwe lebe sekiphakathi kokufipha lokukhulu ngenxa yokuthi izigebenga lezi kazigcele emabhanga kubheka lezi ndlini kwabe balokhu ithina abantu bahlaba umkhosi nsuku zonke bangena nsuku zonke ezindlini bagqekeze lezi zigebenga kazicela nhloni sezifika emini njengoba nxa ukhangela isibhizethu ukhangenda le esefidelity bafika emini lithe saka ilanga. So kabasesabi njalo lezi ndlini lapha kabasangena ebusuku lokaucaza sizwa kuthiwa emasela gela ngamathumbi ngama-1 ebusuku sebeqoqoda bafuna ukungena ngama-9 ngama-10 ebusuku usanda nje ukuhlwa. Ngakho-ke ikusasa ledolobhu ikusasa lelizwe lisengozini ngoba ubugebenga sobuzaba yibo obandileyo edolobheni sobuzaba yibo obandileyo elizweni leZimbabwe.
Umnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Umongameli wakwele South Africa, umnumzana Cyril Ramaphosa, ucele umongameli weMelika, umnumzana Joe Biden izolo, ukuthi esule izijeziso, athi zetheswa eZimbabwe ngeleMelika, ngoba zibangela ukuthi izizalwane zeZimbabwe zibalekele udubo elizweni lazo ziye kwele South Africa la kwamanye amazwe angomakhelwane, okuyinto uRamaphosa athi isithwalisela omazwe nzima. Umongameli Ramaphosa wethule amazwi la emhlanganweni awenze lo Biden esigodlweni sakhe eseWhite House khonapha eWashington DC. Sixoxele ncwethi kwezombusazwe uDokotela Jethro Mpofu.
Into eyiyo ukuthi kuswelakala ulwazi kubaphathi baseSouth Africa, ulwazi lokuthi ayisiwo ama-sanctions enza ukuthi abantu beZimbabwe bahlupheke, ngoba ama-sanctions lawo aqondane labaphathi be-ZANU-PF aqondananga ne-economy lomnotho weZimbabwe. Okulihluphe eZimbabwe okwenza abantu bachithekane babaleke bagcwale yonke indawo yibuhuquluzi, i-corruption, lokuswelakala kolwazi, i-ignorance yobukhokheli baseZimbabwe. Okumele ukuthi nga ubukhokheli beSouth Africa buyakwenza yikuthi bitshele ubaba uMnangagwa ngokwakhe ukuthi akhuphe ama-sanctions e-corruption, ama-sanctions odlame, lama-sanctions ombusa kabi uhulumende weZimbabwe owafaka phezu kwabantu baseZimbabwe. Okumele bakhuphe ama-sanctions, uhulumende weZimbabwe ekhupha ama-sanctions kubantu beZimbabwe. Yikho lapho-ke abayikhutha khona indaba uRamaphosa nobukhokheli beSouth Africa bonke.
Yena ubaba uRamaphosa utsho ukuthi kakula lapho athi hlangana khona lo mongameli Mnangagwa amtshele khonoko, kumbe nje khona ukumtshayela ucingo amtshele ukuthi hayi ubaba ngangcono ulungisiso okuhluphayo, akwenzakali khonoko?
Kukhanya kakwenzakali ngoba nanku nxa uRamaphosa esekhuluma lo Biden ukhuluma ipropaganda yeZANU-PF ukuthi ama-sanctions iwahlukumeza abantu beZimbabwe, kukanti-ke okuhlukumeza labana abantu ngumbusa kabi, udlame, lobugwelegwele nobumenemene obuba khona nxa sokufika ukhetho. Yikho kwenza i-governance yeZimbabwe, ukubuswa kweZimbabwe kuntengantenge kuxege, njalo lo mkhonomi ukusuwela phansi lokuswela obukhona kunkokheli zakuleya. Njenganamhlanje nje sikhuluma sibone iscandal sokunye okuyinkampani okwathengisela uhulumende ama-laptop ngemali ezikhamisisa umlomo eziphakamisa inwele ezingekhoyo nakuyiphi market ngaphansi kwelanga. Konke lokhuyana-ke yikho kwenza umkhonomi weZimbabwe kungami kahle.
Ubaba uBiden yena ubona ngani wathethe njani amazwi kaRamaphosa?
Ngiphonguba lethemba lokuthi i-American establishment is well advised, bayalazi iqiniso bale embassy eZimbabwe, bale intelligence yabo, bale information yabo, bayakwazi okuliqiniso, bayakwazi okungamanga.
UDokotela Jethro Mpofu ingcwethi kwezombusazwe. Umkhokheli webandla eliphikisayo ele-TCC, umnumzana Nelson Chamisa, uqhube umhlangano ongenwe zinkulungwane zabasekeli bakhe eChipinge West namuhla. UChamisa ubonge abantu bakulindawo ngokuvotela ibandla lakhe kuma-by-elections asanda kwedlula, waphinda wabacela njalo ukuthi balivotele ngobunengi kukhetho lomnyaka ozayo.
Sixoxele umsekeli wesikhulumeli se-TCCC umnumzana Gift Ostalosi siziva.
Omongameli akuvuke Nelson Chamisa bebuyile yena mbala ukubana ebonga abantu beChipinge ukuthi basivotela ngendlela ephakemeyo sawina ku-by election. Kunzima abantu bencitshwa ukudla, bencitshwa inhlanyelo, beyethuselwa njalo amasabhuku efuna ukusetshenziswa, kodwa bathi hayi thina sasithiya sitsheliwe ke ukubana fanele sime ke eZimbabwe ukubana kube le nguquko njengabantu ke beManicaland. So siyababonga kakhulu, sibuye ke uzobatshela ngeprogram yethu esizayiphumisa kwalo lethu okuthiwa yi-New Zimbabwe Blueprint, esikhangela khona ukubana umkonomi wethu ngaphansi kombuso kaChamisa uyabume njani, sizayenza njani indaba zomsebenzi, indaba zokubana abantu ke behole imali ethengayo imali engcono esithi economic turnaround program yethu.
Umnumzana Gift Ostalosi siziva ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-TCCC. Ngakolunye uhlangothi, umongameli Emmerson Mnangagwa ubese Heroes Acre eHarare namuhla, lapho obekubekwa khona iqhawe lesizwe ebelilibutho uBrigadier General Charles Kaneta. Umnangagwa uthe uhulumende wakhe kasoze avume izitha zeZimbabwe zivimba inqubela phambili yelizwe.
Lamlela ntwandwe,
lamlela ntwandwe,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa wafuwe mbula.
Lamlela ntwandwe,
kweze maphandleni uZulu weGwanda South usekhulekela ukuthi izulu line ngokuphangisa ngoba izifuyo sezinatha nzima ngenxa yokuthi amadamu asetshile. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Izakhamizi ezixoxwe lomsakazo we-Studio 7 zithi ngaphandle kokuthi izulu liphangeline, izifuyo ikakhulu inkomo zizacuba ziphele du. Iningi lezakhamizi lithi selikojozela izifuyo ngoba kungasela lapho ezinganatha khona. Umnumzana Miklas Ndlovu ngukhansila weGarajemba.
So ulo hlupho sibile ukuthi ngayo inkosi yaphathisa hayi line masinya kungakabi kubi kakhulu, sibile hayi ungakhangela la isimo sazo izifuyo sokusolisa, sibile uyabona ukuthi hayi sezithamuka kakhulu.
Unkosikazi Saziso Khumalo uthi labo evokole insiza babhekane lo dubo olufanayo.
Inkomo amanzi lawa sengani afuna ukuthi amadamu asesitsha, kodwa ke kwezinye indawo hayi ukudla bekusesengcono, bekusesekhona lapha lalaphaya, but ezinye lazo hayi sezisebunzimeni ukudla kusekho.
Unkosikazi Siphathiswe Nkala owesilikwe kwana North uthi sebekhelelela izifuyo zabo amanzi ngoba kungela lapho ezinganatha khona.
Amanzi inkomo sezikhelelelwa, sibili akuselamanzi thina kithi ke kakhulu ngapha esilikwe, idamu selatsha kudala siyakhelelela amanzi inkomo.
Izulu alinanga kuhle nyakenye okudala ukuthi amadamu engatholi amanzi amaningi. Unkosikazi Thokozile Dube umfuyi wenkomo eMzingwane ukhuthaza abanye bakhe ukuthi bagebhe imigodi amanzi ukuze bengathwali amagabha avuzayo lapho izulu lingananga kuhle.
Bagebhe sibili amanzi ukuthi nxa isikhathi onalesi sesinzima amanzi siphelile kungasela amanzi, uyakwanisa ukuthi inkomo zakho uzinika amanzi. Yiwo umsebenzi wenkomo nalo ukuthi inkomo zonalezi zisebe zizithi ezinjengazonalezi.
Usenzalo inhlanganiso yabahlali beGwanda isichothoze umasipala walelidolobho kulandela ukuhuda kwabahlali we-Peace Corps ngemva kokunatha amanzi alengcekeza. Sixoxele umnumzana Collard Moyo olilunga leGwanda United Citizens Association.
Amanzi ayenuka eliphunga elikhulu kakhulu, amanye ayisiba lamagwebu ebhubhudla amagwebu nxa uyithela enkomitshini ehlebe emhlophe, singazi ukubana imbangela kwakuyini. Kudala nokukhulu kakhulu ngoba i-council nomunicipal kazange ifinyelele ebantwini abaphethwe kumbe abasebegula ngemva kokunatha amanzi.
Umeya wedolobho leGwanda umnumzana Njabulo Siziba uthi umunicipal segezise itanka elibangele ukuthi abahlali baphathwe isihudo.
We so very much wish to apologize to the community of Gwanda, particularly those people who were disadvantaged ababelakho ukunatha amanzi angcolileyo.
Umunicipala weGwanda uthanda kuthatha umsebenzi wokuhlambulula amanzi ezandleni zezinwa. Ni melom saga zoe Studio 7. Ni sema chaonde ne kuanda. Ni Albert Mube.
Lamle lantwanwe.
Lamle.
Lamle lantwanwe.
Lamle.
Lamle lantweshwe.
Lamle lantwanwe.
Sibonge ijahelidala u-Albert Ncube ngohlelo lwezemaphandleni. Okwamanje siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamhlanje sixoxa lo Councillor Sinikiwe Mthanda oka ward 10 eNtumbane kobulawayo njalo engumgcini sihlalo wekomiti yebona ngezempila kahle ukuli councilini. Sixoxa ngokuphathelane lezempila kahle kanye lokuhlanzeka kwaleli dolobho.
Uhlelo lwethu olwe-clean up esilalo spring cleaning esilayo kobulawayo oluthagethe kakhulu indawo ngingathi ezingu-35 esiwabiza sithi ngama-hotspots akade khona sokubuthelelwe izibi endaweni zona lezi ezingu-35. Sase sibona kungcono ukuthi njenge-council, njengobukhokheli ezi-councillors, lo mayor, lo ngathi lo area councillor, ukhansela uMlando Ncube, sincwadisana silida by example. Ngizizwa ngiphakeme njengomuntu wesifazane olida that particular committee, Health, Housing and Education, ngoba umphakathi okade ukhona kakhulu uncedisa ngathi ubungawabo mama akade bekhona. Nginanzelela ukuthi besilo even upresident okhangelane kakhulu lalaba abathengisayo awumele abathengisayo ulayiwe ngowesifazane. Nginanzelela lokuthi lo Minister of Provincial Affairs laye umama uMancube ngumuntu wesifazane okade khona.
Kulabo abathengisayo baningi yini abesifazane, njalo libone ngani bayaphumelela yini kulokhu abakwenzayo?
Ma ngingalinganisa ngiqathanisa maybe lokusekhulwini, I think ngingathi 75% of abantu abathengisayo amavenda ngabantu besifazane. Umuntu okhangele abantwana, abanye bakhangele labo omkabo ezindlini. Ekuthengiseni lapha yebo yama challenges akhona ebantwini abesifazane, ikakhulu ngoba izinto kumele ukuthi azenze engumuntu oyiwani ziningi kakhulu. Kumele abesendlini apheke, kumele athengise, kumele lungisele abantwana besikolweni. Kodwa kubusiness ekhona of late, abantu besifazane bazimisele and ngabantu abasukumela phezulu ekuthengiseni. Yebo yekula ma-challenges yenze ukuthi kuvele abantu besifazane bona vele ngabantu ababukelwa phansi compared to ama-counterparts abo abangobobaba. Kodwa hayi, ngabantu abazimiseleyo abathengisayo ama-challenges abalawo, anjangokuswelakala maybe kwendawo ezingathi ezilungileyo ezibavikelayo ezinjengama-sheds, ezinjengama-sheds ezinokuthi lapho abathengisela khona izambuzi lancwa zikhona, but i-challenge abakhuluma ngayo kakhulu ngeyokuthi zinlutshwane.
Yiziphi njalo ezinye inhlelo eliziqhubayo njenge-council yakobulawayo kumbe ikomiti ebona ngezempilakahle eziphathelane lokuhlanzeka lempilakahle ikakhulu sikhangela eyabesifazana labantwana?
Ngezokukhuthaza nathi senza silama awareness program esilawakhuthaza abantu ukubazisa ukuthi nxa kuyikuthi abantu banatha amanzi baqale bewabhoyilise, ngoba sananzelela ukuthi abantu abaningi bakhala ngezisu ezibuhlungu, bakhala ngani, abanye baze bakhombele imini ukuthi amanzi awe-council awahlanzekanga. Sile program futhi esincediswa ngamanye i-NGO encedisa ukubhadalela omama ngingathi abazithweleyo, ibancedisa ukubakhangelela baze bayebeletha amaviki athize bebakhangelele. Kuphinde kube le mali ebuyayo encedisa ngingathi iclinic eye that particular area. So kulezi gaba ngathi kulama wards akhethiweyo, eyinye ngephumula, enye ngeRichmond, enye ngeNkulumane, enye ngeLuveve, ancedisa omama abazithweleyo. I think enye iclinic esilayo iCountry Park elalona lelo uhlelo. So siyakhuthaza ukuthi omama abazithweleyo abe kakhulu abasona lesi sigaba bephangise bebhalisa. The earlier ubhalisa, the more abantu bethola ngingathi engingakutsho ukuthi usizo o usizo oluncedisa umabhalisa kanye leclinic, i-local clinic yakhe. Ngiyabonga.
Lo ngukhansela Sinikiwe Mutanda ka ward 10 eNtumbane koBulawayo, njalo ongumgcini sihlalo wekomithini ebona ngezempilakahle kuli khansini. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Singene kuhlelo liphuma lendaba.
Ngali tshona njani izulwandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba, lijone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Moses Nhlanhla Ncube, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Okokuqala, ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Hayi, ngiyabonga baba Gande, ngiyabonga ukwamukelwa.
Ungasitshela ukuthi umumo unjani ngemva kwembiko yokuthi amalanga ukuthi amaphepha awokuhlala kumbe ukusebenza usemthethweni khona ngapha kwele South Africa azengezelelwe?
Umumo awutshintshanga baba Gande. Abantu nje kube lokuthabisa abantu okuncane ukuthi sokwengezelela. Nxa kusengezelelwa nge-3 months, nge-6 months, i-6 months leyana abanye ama-employer athi wona ngeke sikusayinise i-contract e-6 months. Futhi ke bekwenza khona lokhu uhulumende senza lokhu i-Home Affairs, ibingenzela ukuthi isiza abantu kodwa ibilokhuza, ibiphendula ekubona kubhalwe ku-affidavit yalezi inhlanganiso ezihambisa uhulumende e-court. Yasibona ukuthi bakhulume ngokuthi isikhathi sibe sifitshane, into ezifana lazo nalezo. Njalo balamacebo okuthi batshintshe i-immigration law ngokuphela kwawo nalomnyaka. So ke lokhuyana kuyinto ayisiyo into okungathiwa kumbe itshintsheni, yindlela yokuthi uhulumende angadliwa ku-court case le ezangena mhlaka 5 kusiya ku 7 October.
Manje nxa sikhangela umumo wona lo, bakhona yini osuzwile ukuthi bagcina bephenduka ekhaya ngenxa yokuma kwezinto?
Iye, abantu bayaphenduka ekhaya, kodwa nje ukuthi kwesinye isikhathi kungabe kungaphuma ngezindabeni. Ungakhangela lapha ezindaweni esihlala kuzo, abantu abaningi abasasebenzi. Abantu abaningi abasasebenzi, abantu abaningi sebesehle ukubhadala ama-rent. So into abayenzayo kunje nxa sekusokungehlule, ngithatha isikhwama sami ngingena ebhasini ngihamba. Bayahamba abanye, abanye basasala lokho belethemba lokuthi enxa kungatshintsha ukuthi sokuapplyeka, ngoba izinto abazifunayo kuapplyeni kwakhona zinzima kakhulu. Labaqhathi ukuthi baliphe lawo maphepha khona into ezifunekayo ziningi kakhulu futhi zinzima. So labo bacina ukuthi baphephe kuhlupho lwakhona umqhathi uyala kwesikhathi ukuthi akubhalile. So ke ngamafitshane yebakhona bahambayo.
Ubona umumo walabo abathi bona abeZimbabwe basuke abafana labo Dudula unjani? Belokhu befuna yini ukuxotsha abantu beZimbabwe?
Kulamalanga bathule, kungathi nje kuthule, yilokho abantu abangakubiza ngokuthi uneasy calm. Ukuthi kuyabe kungala kuthula loba kuyikuthi kungela muntu otshayiwe kumbeni wenziwani. Ngoba okwenza bangathi bathule kube yindaba yokukhuluma ngama court. even a lay operation to Dula, even a titilayo, if Unuguti, Efaga, Amaloya, Abo, Nabuza, Colunia, Indaba, Lehangiswe, Ecot, Zimbabwe Immigration Federation, Lelokuzen, Lale, Helen Suzman Foundation, Labo Simba Chitan. So, which would be Basamele Uguti Bezokona, Kotunga Cheka, e social media, Nicolapo, Otola Kona, e violence, Enne, Uguti Vives, Arabi Simba Pansi, Uguti Velavantu, Vavanga, Funeruti Batola. Amapheva ngoba bayabambanisa ukuthi kuthi abantu ngama illegal immigrant labantu abalamaphepha uhulumeni afuna kuba robha abancinje sebesenzwa ukuthi ngama illegal immigrant so lokho akukatshintshi akukatshintshi lokho
wokugcina ungavalelisa abalaleli
hayi ngiyabonga ngivalelisa abalaleli ngokuba bingelela ukuthi linjani sithemba liyaphila siyabonga
Loge bekungumnumzana Moses Nhlanhla Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa ebesixoxa laye uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilale
siyabonga Chris Kwezemidlalo lamhlanje iqembu leHerentals libe ngelakuqala lonyaka ukungena kuma semifinals eChibuku Super Cup ngemva kokunqoba iManica Diamonds ngetuka 1 kweminye imidlalo yequarter finals ekhona kusasa iDynamo sizancikilana leFC Platinum kuthi iHighlanders yona izadibana leBulawayo Chiefs Ichikenini izanqikilana leBlack Rhinos. Sizigcibe ngodaba lokuzilibazisa sihamba leqembu leDupute Warriors liphethe idlalate lalo elitsha elesishiya ngalombili. Isihloko salo sithi inzalo entsha. Nangu umholi weqembu uThobani Dube.
Salubonani, salubonani. Iqembu iDupute Warriors iqembu lasungulwa ngo 2008 laqala ukurecorda professionally ngo 2014.
Ngathanda ukuthenga idlalade kumbe ukuxhumana lani balithola njani
ingoma zethu ziyatholakala kuma digital platforms zonke like ngibalisa kubo iTunes or Spotify nazo zonke indawo as ama online stores you can buy them lapho kule album entsha umzalo entsha la esikhiphe manje ikhona mawufuna imininingwane egcweleyo ungathintana nathi kunombolo maw outside South Africa ngoba si based South Africa we at 0027 7264 6784 ngizophinda njalo 0027 7264 6784
abalandeli ke ubatshela wapha manje
ngizothanda ukubonga kakhulu kubalandeli bomculo nje wonke jikelele langendlela abasiphathe abasamukele ngayo kulo nyaka ka-2022. Ngithi kibo siyabonga kakhulu, sicela siqhubeke njalo ngokusupporta umculo wakithi, sithuthukise izinto zakithi nathi. Ngiyabonga kakhulu.
Uphuma ke enkundleni uThobani Dube leqembu lakhe leDupute Warriors ngale. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamili nkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.